kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, kube lokunye like okutshintshiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le lobutofotofo, but kodwa yena liyana endala i-original eyakudaladala sibili ibikhona, yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni. Bekumnandi, ngifuna ukufunda ngendaba ye-monarchy.
Kodwa-ke lowo-ke uPrince Harry obuye ngelala mngakhe,
according to ama-report ukuthi kulomntwana ole-birthday, so ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku-birthday yomntwana. Singazi phela until ama-family dynasty kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i-birthday. Masokuthiwa hayi wena baba gijima uye khona ngale, but ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row, bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva, ayingagqokanga izinto zesikhosini. Bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu, bebekhona sibili lo William nabantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangapi, uHeru bengekho.
Kodwa bona abantu be-Britain kumbe abe-United Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III?
Indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable. Bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi leyi iphele, kube khona abayithandayo, kube khona abanye nje abangelandaba nokuthi hawu inkosi yabo ikhona thina singenaphi. Kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe vele kuyahle kuthiwe into zakudala, sesifuna ukwenza izinto zesimanjemanje ezabo-president labo-prime minister.
Ukwamukeleka kuka-Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kuseselabanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela uPrincess Diana afa ngayo?
Akukho lula ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo, ayisime ngitsho njalo. Nango wayengumakhwapheni, kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni, kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi indaba zasesikhosini vele zinzima. Abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle, but heyi inkosi imthandile uCamilla, lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla, ngukhwini ngukhwini, nxa ukhona kuzamele umkhothamele.